Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 16 Ntulikazi 2020 ngupractitioner Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyasethusa bakithi yona eZimbabwe vele sikhangele ilizwe elinjani. Elivele lingalalutho. Kunje ziphendela akulalutho akulambheda ukuthi nxa limemetheka kanje abantu bayakuyangathi.
Inani lasebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe seledlula inkulungwane eyodwa 1089. Inenye likhala ngokuthi liyehluleka ukulandela iziqondiso ze-lockdown ngenxa yendlala.
Umphathintambo wezemali uyabona ukuthi uthi yena imithelo izakhishwa kulala baba abazuza imali engafika phose 5000 amadola eZimbabwe. La madola la iyenela nje ukubhadala ama-room amabili elokishini.
Umphathintambo kahulumende obona ngenhlelo zemali Mnumzana Mthuli Ncube uthi umnotho welizwe ukhangelelwe ukukhuphuka ekupheleni komnyaka lanxa umkhuhlane we-COVID-19 ubuyisela emuva ihlelo zelizwe. Njengoba usuku lokutshengisela mhlaka 31 Ntulikazi solusondela, abanye bathi ukutshengisela lokhu akudluliselwe phambili kwenziwe nxa ilizwe selingelanani eliphezulu lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ekutshoneni kwelanga la izolo, inani labakade sebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe beseledlula inkulungwane eyodwa 1089. Leli nani lengezwe ngabantu abangamashumi edlula amabili 22 abatholakale bele gciwane leli izolo. Asebesinde kulomkhuhlane sebengamakhulu phose amane 395. Kuthi inani lasebehloliwe kubana bale COVID-19 lobahashi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisifiyagalolunye 95,860. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele COVID-19 sebeyizigidi phose ezilishumi lane 13.7 million. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisithupha 587,919. Abasinde kuwo beyizigidi ezedlula eziyisithiyagalombili 8.1 million. Kubika abenhlanganiso eyeWorldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gciwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 644,205. Labulala inkulungwane ezedlula ezilishumi lane 14,044. Kwasinda inkulungwane ezingamakhulu edlula amathathu 334,547. Kubika abenhlanganiso ye-African Union. Abanye abantu beZimbabwe bathi bayazivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ngokuzivalela ezindlini. Kube labanye njalo abathi kunzima ukuzivikela. UGives Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Omunye wabakhala ngomkhuhlane lo ngukhosikazi Nkangezokhumalo othi kumele abantu bazivikele sonke isikhathi.
Abantu abahlale phansi. Nxa kuthiwa hlala phansi, hlala phansi, ngoba ukuhamba-hamba khonokho yikho okubangela ukumemetheka komkhuhlane. Abahlale phansi, begeze izandla, bengavumeli abantu abaze bavakatshele ezindlini ngalesi sikhathi. Akula muntu ongakwaziyo ukuthi khathesi kuphilwa njani. Umuntu lo muntu kahlala emzini wakhe.
Umnumzana Jabulani Sibanda uthi abantu bathithibele ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe.
Kuyasethusa bakithi, kuyasethusa. Yona eZimbabwe vele sikhangele ilizwe elinjani. Elivele lingalalutho. Yale lohulumende wengikhona ongala kuthi ngasincedisa ngani. Kunje ziphendlela akulalutho, akulambheda ukuthi nxa limemetheka kanje abantu bayakuyangathi.
Unkosikazi Ntokozo Moyo ohlala eMatopo uthi basebenzisa indlela ezijeneyo ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Thina ngapha emakhaya siyazivikela sibili. ngalo ngikhuhlana ukuthi hayi siyawesaba masiphuma sisiye emfuleni siyafaka ama mask kumbe noma sisiyathenga ezitolo sihamba sifaka ama mask njalo mase sijika singangeni emakhaya siyageza ama sanitizer silezi kuphi ezihlala egedini noma sisekhaya singahlala siyageza izandla.
Umnumzana Mfiso Moyo osesigabeni sekezi esobelweni seMatholini South ukhala ngokuvulwa kwemingcele.
Umkhuhlane lokhu ye-COVID-19 lokhu yasekhaya-ke indlela abafanele bangazivikela ngakhona indlela yokuthi bangahambihambi kanti wekhaya bahambahamba kakhulu amuvinto abo ngabanye abanye baye eSouth Africa abanye bayeza bayeloke basahambe eSouth Africa ngelokhu ngamabhoda jamba bewoda besiya kuthi izinto zabo ngangalo ehlathini bebuya futhi sekakwendaba endlela zinye lezi zenza ukuthi umkhuhlane unjani umemetheke. Abanye ngabe ibhutha babephuma futhi besiyale bahambahamba kakhulu abantu beZimbabwe ngoba ngendaba yokuthi bona babesifake ezindlala sebebesadinga ukudla yikuthi umkhuhlane umemetheke.
Abantu bathi kunzima ukuhlala ezindlini ngenxa yokuswelakala kokudla elizweni. Ngimele iStudio 7 iseMaryland kwele Melika ngingukhiphi Stube.
Kunjalo nje uZulu weZimbabwe uthi imbangela enkulu yokwehluleka ukulandela iziqondiso zokuzivikela ekutheleleni igciwane le-COVID-19 yisimo somnotho elizweni. Okwenza isikhathi esiningi aphume ezindlini esiyadinga okungamphilisa. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ucwaningo olwenziwe inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Association of Human Rights luveza ukuba inengi labantu ezweni liyehluleka ukulandela iziqondiso zokuzivikela ekubambeni igciwane le-COVID-19 lona elisabalala ezweni ngesiqubu esimangalisayo. Umphathi wesibhedlela seMpilo Central Hospital uProfessor Solwayo Ngwenya ukhuthaza uZulu ukuba alandele iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ngoba ukhona elizweni njalo uhlasela wonke umuntu.
Abantu bayaxwayiswa ukuthi umkhuhlane we-coronavirus usubhahile lapha ekhaya, abantu sebengenele ezindlini zabo, abanye bayafa ezindlini bengahambanga esibhedlela ngendaba yomkhuhlane we-coronavirus. Ngakho abantu bayaxwayiswa ukuthi bangaze basondelane eduze khonokho sihlala sikukhuluma bephefumulelana. Njalo kumele ugqoke imaski. Nxa ugqoke imaski kumele ufake imaski evala umlomo lamakhala.
Udokotela Mildred Mkandla, ingcitshi yezempilakahle, uvumelane loProfessor Solwayo ethi abantu abagqoki kuhle okokuzivikela.
Abantu abaningi bagqoka amamaski ngani babalekela amapholisa kuphela. Kanti-ke bakithi ukuthi ngigqoke imaski, mina ngigqoke imaski ukuthi ngivikele wena, lawo nxa ugqoke imaski kufanele uvikele mina. Nxa uzahamba lo mlomo ngaphandle kumbe ikhala lingaphandle, kungangcono ungayigqoki leyo maski.
Isakhamuzi sakoBulawayo, unkosikazi Agnes Dumani, uthi abantu abagqoki imaski ngendlela.
Amamaski mina angikhathaza, abantu abagqoki ngendlela efaneleyo. Abantu bayesaba amapholisa, abayesaba umkhuhlane. Abantu kumele bagqoke lamakhala, umlomo lamakhala bavale, bazivikela wena, uvikele loseduzane.
Unkosikazi Anna Ndlovu uthi iqakathekile, ngakho uvumelana leziqondiso zikahulumende.
Amamaski aqakathekile mama, ngoba ngaphandle kwamamaski kuthi isizwe singathabalala sonke. Siyajabula uma igovernment isithi siyilandele umthetho wokufaka amamaski. Besifisa ukuthi ngabantu bengalandela bonke.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Nokuthula Ndlovu laye ufakaza ngobuhle bokugqoka imask.
Hey, amamaski abantu kumele bawagqoke especially ngalesi sikhathi avikela okuningi sile corona leyi, kuqala kungamaflu kuyini, kanti-ke nxa sihlala sivalile sivala amakhala ethu asozahotshe umoya ongalunganga, sizahlala si-protected.
Kusenjalo unkosikazi Adelaide Elnosheli namhlanje uphe uncedo lwamasokisi okugqoka umuntu nxa esiyalala kwabadala abahlala emzini ekuphumuleni geriatric nursing home edlula amachumi amahlanu. Uchaze ukuba upha ogogo labokhulu amasokisi akhudumalayo ngoba umqando umkhulu sikhangelane le-COVID-19.
Sengifikile njalo lapha ekuphumuleni ngizokupha ogogo labokhulu amasokisi akhudumalayo okuthi nxa belala ebusuku bagqoke bakhudumale. Qando lo umkhulu sikhangelane njalo lomkhuhlane lo we-COVID.
uZulu labenhlanganiso ezehlukeneyo baqhubekela phambili besipha impahla ezahlukeneyo kukhansili yakobulawayo kanye nasemzini egcina abakhulileyo labantwana ngemizamo yokuncedisa ukuvimba ukumemetheka kweCOVID-19. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrica okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele, lakuTwitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi umnotho welizwe ukhangelelwe ukuthuthuka ekupheleni komnyaka lanxa iCOVID-19 ibuyisele emuva inhlelo zentuthuko yelizwe okuzabangela ukubana ukusebenza kwamafemu kubuyele phansi. Esethula umbiko wakhe woluhlu lokusetshenziswa kwemali olwaphakathi komnyaka, uNcube uthe uhulumende ukhangelele ukuba kube lomkambo owe-stock exchange eVictoria Falls ozancedisa ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ukuze sihlaziye lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Waqala ngokumbuza ngomthelo owe-tax free threshold.
Umphathi ntambo wezemali uMnumzana uMthuli Ncube uyabona uthi yena imithelo izakhishwa kulala baba abazuza imali engafika phose $5,000 amadola eZimbabwe, ngama amadola eAmerica 50. La madola la ayayenela nje ukubhadala izindlu ama room amabili elokishini, ukuthenga amafutha okuhambisa ipetrol yi 2.5 liters akuncedi lutho. Lapha sokufuna ukuthi kukhulunywe ngemali ebhadalwa abantu ebancedisayo ukuthi babe bephila kuhle. Lokho nje kuphonga ukukhipha nje okuyincwezana lokho, angiboni ukuthi kunganceda lutho. Ye, ngiza kuthiwa khona yena la ukuthi yena impilo yabantu beZimbabwe, izalo zeZimbabwe izaguquka ngenxa yokuthi imali yangaphandle kwelizwe umsika wakhona uzakhipha kancane. Hayi, angiboni mina ukuthi uMthuli Ncube lokhu ukukhuluma ekhangele ngapi, ngoba ungazinanzelisise ukuswelakala kwemali yangaphandle kwelizwe kwenziwa ukuthi akula mpahla ezenziwa eZimbabwe, akula production. Angiboni ukuthi kungangena imitshina eminingi kathesi ngesikhathi somkhuhlane weCOVID onganceda ukuthi impahla eziningi zilungiswe eZimbabwe. Impahla ziyabe zilokhu zithengwa zivela eSouth Africa kusetshenziswa intengo yangaphandle kwelizwe. Intengo yemali yamarandi yama-US dollar izakuba lokhu ikhwela, okokuthi siyagcina sesithenga isinkwa, kathi sesithenga isinkwa nge-$90 ama-Zimbabwe dollars. Siyagcina sithenga isinkwa ngo-December nge-$200 nge-$500. So kuthi vele
uMnumzana Ncube ukhuluma njalo nge-Victoria Falls Stock Exchange ukuthi ingaba khona. Ubona lokhu kungaba njani? Bangabuya yini abatshali bezimali beyisebenzisi?
Ye, sokuthiwa khona akubele kuza kuba lomsika i-stock exchange e-Victoria Falls. Kanti bakithi abantu laba vele kanti bavela ngapi? Angikholwa ukuthi ngabantu be-elizweni le. I-stock exchange isebenza endaweni evele isenzwa ibhizinisi oHarare koBulawayo. Ngaye bathe nje i-stock exchange yakoBulawayo. Ye, asibone lokho. Khathesi nje kuthiwa khona i-old mutual izakhishwa kumbe izadelistwa. Nxa kuthiwa khona umsika we-stock exchange weHarare uyavalwa, kanti kuza kwenzeka njani ukuthi umuntu abe efaka iy'mali zakhe emsikeni omutsha owe Victoria Falls ngapha umsika omkhulu we-stock exchange uvalwa hachi yikho kuthiwa khona kulama policy inconsistencies angiboni ukuthi dade sithandekile lokho okukhulunywa ngumthuli Ncube kuza kwenzakala
lo bekungumnumzana Rejoice Ngwenyaya ingathi ecobungula ezombusazwe ubexoxa icengweni lo sithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama. Sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19 ngesikhathi inani lasebetholakala beligciwane leli licansa. Kodwa likhumbule izihlobo, alenelisi ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela sisemakhaya kungenxa yaleli gciwane. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlanganiso ye International Crisis Group ibika ukuthi kulabantu abedlula inkulungwane 1000 asebefile esabelweni se-Ituri kule Democratic Republic of Congo okulomvukela owethusayo phakathi kwabantu bohlobo lwehema labalimi ababizwa ngokuthi ngamalendu. Amahema lamalendu alwisana okumangalisayo kusukela ngomnyaka ka-1999 waze wafika umnyaka ka-2003. Ilizwe leFrance lagcina lingumlamlankozi kudaba lolu olwangenelwa njalo lilizwe leUganda neleRwanda. Odokotela kwele-South Africa bathi kulabantwana abaningi asebelamba ngenxa yokungatholi ukudla okunikwa abalambayo ezikolo. Bathi lokhu kwenziwa luhlelo lokuvalela abantu ezindlini olwe-lockdown kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19. Kulabantwana abaningi kwele-South Africa abathola ukudla ezikolo. Kodwa okwamanje abanelisi ukuthola ukudla lokhu. Iningi labo lilabazali abangasebenziyo. Umongameli J. Bolsonaro osanda kuhlolwa watholakala elegciwane le-COVID-19 usehloliwe okwesibili ngabezempilakahle abathi lokhe elomkhuhlane lo. Okwamanje uBolsonaro uzivalele esigodlweni sikamongameli wele Brazil esenzela ukungamemethekisi igciwane le-COVID-19. Uthi usebenzisa umuntu wokuvimba umkhuhlane woqhuqho okuthiwa i-hydroxychloroquine. Incwadi kwezempilakahle zithi umuthi lo kawelaphi i-COVID-19. Umongameli Donald Trump ufisa ukuthi abantu bamvotele ekupheleni komnyaka lonyaka loba nje engacaci kangako ngokuthi uzakwenzelani abantu beMelika. UTrump usanda kutshela intatheli zindaba eRose Garden eWhite House ukuthi ulakho ukuthuthukisa umnotho wakwele Melika engakhethwa okwesibili ukuba ngumongameli.
Njengoba usuku lokutshengisela mhla ka-31 Ntulikazi solusondela, abanye bathi ukutshengisela lokhu akudluliselwe phambili kwenziwe nxa ilizwe selingelanani eliphezulu lokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Uhulumende usehle waqala ukuqinisa iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane leli okungabangela ukubana kube nzima ukuthi ukutshengisela lokhu kuqhutshwe. UChris Gande we-Studio 7 uxoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Mathu Mafuzwayo ngalolu daba.
Into ecatshangelwa ukwenziwa mhla ka-31 July okokuqala isizathu sokuthi kwenziwe isizathu esingathi ngesilungu si-genuine into eqinisekekileyo izinto kazimanga kuhlela izweni siyadubeka akulamali akunamsebenzi akunani nezibhedlela yonke into imile abantu abaholi kuhle akulanto ehamba elizweni so into yamhla ka-31 sibili yinto esisengqundini omuntu wonke weZimbabwe ukuthi hayi uhulumende kumele atshelwe ngenye indlela ukuthi hey bantu khathalisizweli yini siyadubeka khangelani ukuthi lisilungisela njani ilizwe nxa lilungisa nxa lisehlule ukulilungisa linike maybe abanye abangakwanisi ukulilungisa yona sibili yinto e-genuine ukuthi kumele iyenziwe bese ngasela shuwa lokuthi indlela eplana ngayo iyo kumbe kayisiyo izaphumelela kumbe iso siphumelele but umhla ka 31 lokho ukuthi abantu mele beke betshela uhulumende message ukuthi abantu siyadubeka into eqinisekileyo sibiphi ukuthi kayiyenzakala
manje nxa ukhangele njengoba kuyisikhathi segcikwanelele ele COVID-19 abantu balinde na baze bangena esitaladeni nxa igcikwane leli seliphelile.
Kubuhlungu kakhulu sibil ukuthi sihlangana lendubo esilazo leze Zimbabwe ngesikhathi esibi kangaka kulomkhuhlane oqeda umhlaba wonke abantu besifa ngalindlela. Kuthiya abantu bephakathi kwembokodo lendawo ewomileyo ukuthi kanti manje senzeni. Ngesiqiniseko esikhona sibili umkhuhlane uCovid uzasilimazela abantu. Ubhahile elizweni ukhona and sisuka khona lapho esitrakini senaleso demonstration yenaleyo abantu bazasuka bekuphepha uzamemetheka ngiyabona eMalawi bangiqinisela hamba bavota bathintini bacelebrata bayeqayeqa ngemva kwalokho umkhuhlane wadubuka ingane uthi uqaliwe lathi siza kuyawuqala sibile eHarare so angazi ukuthi into engathiwani kodwa ngokuya ngakulenye indlela okungademonstrathwa ngayo imeseji ihambe kuhulumende abantu ngabuthananga ngendlela enjani kule ndlela eziningi singavala yonke into wonke umuntu athi anxa kunjalo sivaleni konke kanti okudlula uhlupheko esikho kuvalwe yonke into nxa sithi kuvalwe yonke into kuvalwe ngitsho labasebenza kuhulumende bezihlalele ezindlini wonke umuntu kuvalwe kuhlalwe phansi kuvalwe yonke into ngitsho lesitolo ngitsho ini uhulumende uzanyikinyeka kuphela singazange siye buthana sithatha iriski engaka yomkhuhlane we COVID-19 kulo sisibe ukuthi sifuna ukwenza into egenuine njengale kodwa ngesikhathi sinzima kangaka
umnumzana abikezela madumafuzwayo ngolela ilungelo likaZulu ubekhuluma esecingweni eseGwanda uChris uphinde waxoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi yena othi kulelungelo likaZulu ukuthi angene ezitaradeli ajengisele
well siyananzela ukuthi kule nkulumo kumbe kuloqoqo olukhona lokuthi abantu bangene esitaradeni mhla ka 31 kuyena lenyanga kaJulayi nxa sesikhangela silandele umthetho weZimbabwe kokuqala ukuthi umthetho uyanika amalungelo abantu esingathi ngama-citizens kumbe izihlali zalapha eZimbabwe kubana nxa kulento ebahlukuluzayo asebebona ngathi ayilungiseki ngezinye izindlela balelungelo bona bangene ezitaladeni batshengisele kodwa engxenye okuzaba lukhophe kancane walesi sikhathi kuyikuthi siphila isikhathini esinzima lapha esiphila ngaphansi sihlaselwe ngumkhuhlane wombhuqazwe lowo we-coronavirus ngokunjalo engxenye kusuka kube ingozi enkulu yokuthi abantu babuthane ngobuningi betshengisela kulo mkhankaso abangawo ngokunjalo ke ingxenye kuzaba le ngozi yokuthi nxa kuthe kwaphumelela kuzaba le ngozi yokuthi abantu baningaleli gcikwane ngokunjalo ke kuba lokhophe olunjalo engxenye bekufanele ukuthi abantu bake babikezele kancane bazame ukunanzela ukuthi kambe lo ukutshengisela kungenziwa pho sengxenye lumkhuhlane usithe wehla kancane njalo sinanzela ukuthi phela sikhuluma kanje kade sikula ama-guidelines anikwe ukuthi ngalesi sikhathi sihlaselwe yi-coronavirus siphile njani kumbe siziphathe njani kuzananzela ukuthi imithetho yonke le efakiweyo yebo kuhamba amamaski ngiyawabona o-social distance lokuthi abantu bageze enxa singananzela ukuthi phose wonke la ma-guidelines asozavume nxa abantu sebetshengisela ngokunjalo ke impilo zabantu yabe sezisengozini
manje ngokubona kwakho nxa kungangenwa ezitaladeni kungaphathisani vele
well okuliqiniso nxa abantu bengangena ezitaladeni sizama ukukhangela imbali sibuyela emuva kulelizwe yakule Zimbabwe sibuswa nguhulumende locuko olukhulu esileqiniso lokubana nxa abantu bengangena ezitaladeni sibona sibili kusiba lomonakalo omkhulu abantu behlukuluzwa abantu bebotshwa phose abantu siba lokunye okubi even abanye besifa engxenye owalesi sikhathi njengoba ungena ezitaladeni kungaziyo into yokuqala kuyinto ejwayelekileyo abantu beyenza kwesikhathi iphumele kancane kwesikhathi engaphumeleli engxenye bekufanele ngenxa yalomumo esilawo khathesi we-coronavirus abantu badinga ezinye iindlela ezihlakaniphileyo ezokubana abantu bangabi sengozini yokunikela lo mkhuhlane lokuthi babotshwe bebatshaywe ngamapholisa
umnumzana Ambrose Sibindi yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekobulawayo Abenhlanganiso zikaZulu ezehlukeneyo abomkhankaso wokuqoqa ukutshengisela ekupheleni kukantulikazi owe 31st July movement bathi kuzoqhubekela phambili lanxa uhulumende esethe ulakho ukuqinisa iziqondiso zokukhuthaza abantu ukuhlala ezindlini baphume kuphela nxa kuqakathekile ukuthi benze njalo eze-COVID-19 lockdown ngemva kokuba seliqansa inani labatholakala beligciwane leli elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Le nkulumo yabomkhankaso we 31st July movement iza ngemva kokuba umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa esanda kubetha ukuba uhulumende wakhe usezobuyela ekuqiniseni njalo iziqondiso ze-COVID-19 lockdown ngemva kokunanzelela ukuqansa kwenani lasebetholakala belegciwane leli inengi sekungabangazange baphume elizweni ukuya kwamanye amazwe kakhulu lawo alenani eliphezulu labantu asebetholakala belalo ama-epicenters. Umnangagwa uthi lokhu kwenziwa ngemva kokunanzelela ukwanda kwalaba bantu elizweni ikanti emveni bekungabantu abavela kwamanye amazwe abekade betholakala belalo leli gciwane. Kodwa abe 31st July movement batshele umhlangano lentatheli zindaba owaqala selokhu baqalayo umkhankaso lo owenzelwe e-media center ukuthi bayayazi mhlophe ingozi ekhona ngaleli gciwane le-COVID-19 kodwa befuqwa yizehlakalo zenkohlakalo ezilokhu zisanda elizweni ngenxa yenkokheli engathembekanga kuZulu abakuchaze njengegciwane elikhulu lalo. Omunye wabaphatheke emikhankasweni wokukhuthaza uZulu ukuphatheka kulokhu kutshengisela umnumzana Charles Nyoni uthi kabethuswa yilokho uhulumende asekutsho.
Umuzamo kahulumende njalo nowezano PF okufuna ukusethusela ukuthi singangeni emgwaqweni mhla ka 31 awungeke usivimbe thina njengoZulu ngoba uhulumende okhokhelwa izano PF ule corruption enkalakatha engakhulumekiyo njalo vele izinto ezenzakalayo abantu bengabotshwa ezimbalwa zitshengisa uhulumende kaMnankagwa ukuthi kazimiselanga ukuqeda udaba lwe corruption.
Lokho kutshengisela abangakho uNyoni ethi kuza kuba ngokwehlukile kulalokho sekuthe kwenziwa esikhathini sangemuva ngoba uZulu uza kube ekwenza esendaweni lapho ahlala kizo kungadingi ukuba angene edolobheni.
Akula muntu kuyamila angene edolobheni kumbe agade izimoto esithi uya town. Umuntu kahlali lokitchini lakhe, kahlali emzini wakhe. Sibone nje ukuthi inyilizwe lakhona bazalibusa kubani, njalo sibone ukuthi bazachaya ubani kanye lokudubula ubani kanye lokubopha ubani.
Kodwa umqondisi wohlangothi lwezokusabalaliswa kwemibiko kuzanu PF umnumzana Thafazi kwaMgwadi uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe bazimisele ukuziqeda izehlakalo zenkohlakalo esezibhahile elizweni.
Yikho nje sesibona uDouglas Tafuma besezintolongweni sikhuluma kunje. Yikho Joram belendaba zabo ezisemthethwandaba. Yikho nje uPriska Mfumira balendaba ezisemthethwandaba. Yikho nje uNdenge sebavalelwa. Konke lokhu isibonelo sokuba uhulumende ezimisele ukulwisana nemisebenzi yenkohlakalo. Sikhuluma nje uDr. Obadiah Moyo obengumphathintambo wogatsha lwezempilakahle wasuswa esikhundleni sakhe watshela ukuba angeke aqhubeke kukhabhinethi kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Abezanu PF bathi abasoke bagoqe izandla babukele nje abomkhankaso lo betshengisela ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lodubo lokusabalala kwegciwane le-COVID-19. Lokhu kufakazwa yilokho okwethulwe ngosaphethe isikhundla sokuba yisikhulumeli sebandla umnumzana Patrick Chinamasa kanye lomsekeli womphathintambo wezomvikela lokulondolozwa kwabalwa impi yenkululeko umnumzana Victor Mathemadanda abakubeke sobala ukuba bezojeziswa kanzima bonke abatholakala bephatheka kulokhu kutshengisela. Kodwa abe 31st July movement bathi uZulu wonke kunhlangothi ezehlukeneyo esekhathele ngokungalungisiswa komonakalo osulethwe yimisebenzi yalabo abaphatheke kunkohlakalo besithi kuze kube namhla engekho osethe wajeziswa kumbe ukuthathelwa inotho yakhe besithi bezaqhubekela phambili zize zibalalele iziphathamandla zikahulumende njalo bezochiya kuphela ukutshengisela sekufezekile lokho abangakho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Singekehlukani izihlobo, wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inani lasebefunyane bele-COVID-19 eZimbabwe seledlula inkulungwane eyodwa, 1089. umphathi ntambo kahulumende obona ngehlelo zemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi umnotho welizwe ukhangelele ukukhuphuka ekupheleni komnyaka lanxa umkhuhlane we-COVID-19 ubuyisele emuva inhlelo zentuthuko. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lelisayo, Praxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30.